Njengoba lisitsho ibala elithi amalungelo oluntu babunkomo kunjalo okuyinto emqoka kakhulu kithi singabantu noma umnyama noma ungumhlobo bani noma uyini kodwa ke amalungelo omuntu ayinto eqakathekileyo kakhulu ayenza umuntu ukuthi azizwe ebelonga esizweni ngibe sengincipha ngibuye njalo elizweni lethu eZimbabwe ukuthi nxa sisizwa umongameli esitsho njalo kuhle ukuthi akubone njalo abekwazi ukuthi kule into ukuthiwa ngamalungelo oluntu adingakala ukuthi aqakathekiswe ebantwini bakhe sifisa ukuthi ngabe le ngoma leyo iyaqhubekela phambili ayikhulume njalo ayivivinye ibe yingoma iyeqiniso kodwa-ke eZimbabwe ye nxa sibona izintelo ezifana lokuqakathekisa izindimi ukukhulisa izindimi njengoba namhlanje sesibona emsakazweni sokukhulunywa isitonga sokukhulunywa isivenda kukhulunywa isikalanga kukhulunywa isindebele kukhulunywa isishona kukhulunywa lesikhiwa ngibona ingathi i-diversityness yena leyana itshengisela sobala ukuthi kule recognition yokuthi kuyaqakathekiswa indimi zabantu kodwa-ke sesibuya futhi njalo nxa sesibuya kwezinye ikakhulukazi ezomthethwandaba sibona ingathi kusasilela kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kulokuthi ezinye izinto zonakale abanye abantu sibabone betshaywa ngempama nje phezulu kwesandla okuyinto encane kodwa uthole ukuthi okuya kuyinto encane kodwa mhlawumbe uthole ukuthi umuntu wenze icala elikhulu ukuthi ngabe kuthiwa kufanele ukuthi umuntu uyabhala ejele kodwa kube sekusithi abanye abantu njalo nxa bengabonanga icala eliyangaphi kodwa kube sekutholakala ukuthi abantu sebebolele emajele ngento engafanelanga ukuthi ngabe babulisele emajele yonke into ayilinganise kuwo wonke umuntu waseZimbabwe baphathwe ngendlela efananayo kungakhethelekile ukuthi wena ungubani kungakhethelekile ibala kungakhethelekile noma ukuthi uyinkolo yiphi noma ungakhethelekile ukuthi ulandela liphi ibandla lezepolitiki nxa uwonile nxa ungawonanga akube njalo
uMnangagwa uza kwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla ubona ekhuluma ngani kahle kahle
umongameli uMnangagwa inkulumo engibona ukuthi izabe inkulumo esegudwini kakhulu kuzabe kuyinkulumo yezitshengiso zenotho okuyinkulumo esiyaziyo sonke ukuthi ayihlatshelwa ngabaseZimbabwe kuphela kodwa-ke ngamazwe amaningi ase-Afrika bayakhuthaza ukuthi izitshengiso zenotho azisuswe kube sekubuya njalo ngibona ukuthi enye inkulumo azabe uyayiphathe uzaphatha njalo inkulumo yokuthi iZimbabwe is open for business azame ukuthi nxuse njalo azame ukuthi abakhonvinse abanye abafisa ukuthi babuye bezotshala izimali elizweni leZimbabwe ukuthi ababuye bezotshala izimali ngenxa yokuthi iZimbabwe is open for business ngibona ingathi yizo inkulumo kakhulu azabe ukuthi uzifaka etafuleni noma ezizabe ziyindaba mlonyeni enkulumeni yakhe azayibeka eMelika.